upresident Mnangagwa wenze ingwala insumansumane into ehlukumeza umzimba lapho phuma sobala esithi eZimbabwe akula rule of law uthi izinduna zomdabu zibe ngama campaign managers ezanu PF kuma rural areas lokho kuphambana le constitution yeZimbabwe sisekelo sombuso sicaca kuhle ngitshele traditional leaders act icaca kuhle uthi izinduna zomdabu azingeni azisapoti amabandla ezipolitics osobhuku omlisa indizinduna zonke lezi institutions ngezabantu asoze zephathi khulusizi uma sesikhangela imbali yeAfrika izinduna zancedisa kakhulu kuslavery lapho abantu babethengwa ngama-Arabs bethengwa ngama-Americans bathengwa ngama-Westerners izinduna zaziphathekile almost 4 centuries back khathesi kwabuya uSmith namabhunu eZimbabwe izinduna zathi gwaqa zenza khonoko baze baqunywa onehanda baze baqunywa ezinye izinduna zomdabu olobhengula baze bacina benyamalala ngoba babengafuni ukulandela izinduna ezithengisayo
manje mnumzana Mafa ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho
kuluhlazo eZimbabwe kuluhlazo kusadak kuluhlazo kuinternational community ngoba akusena mthetho uma izinduna ziphiwe izimota zokuthi zikampene zenze ongasikho e-constitution yikho abantu bazahlala njani hatshi thina asilahli themba abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa sithi mahlabe ezulu yekelani izinduna zodwa ziyevotela izanu PF akulanto ezaba khona ali your vote is secret silinga vele livote aluze amandla awakho iconstitution ithi okhethwe ngabantu lamasotsha lamapolisa lama institutions wonke akahulumende azamsaluta ngalokho mahlabe ezulu umuntu ongafundiyo ulomnyama kakhulu umuntu ongafundiyo ulenhliziyo yebuhlembi kambe sesifuna ukubuyela khona kuyana yini ku pre-colonial lapho izinduna zazithengisa abantu bazo ngenxa yokuthi bafuna ukuhlala kahle hatshi thina sito kungapheli yokuyahlola zobo uhlamanyosi bayethi abantu bezimbabwe izinduna ziyekele nini ziyevothela izanu PF yodwa sibone ukuthi bazabambana.